Umongameli Mnangagwa uthi amabhasi la aze ukuzoncedisa ekuthwaleni abantu besiya emsebenzini lokwehlisa indleko yokugada ebiqanse okungelamkhawulo.
And Kona to join you today to officially launch this fleet of Zuko buses.
Ngizizwa ngilokuhlonipheka ukuba lani lapha namhlanje ukuzovula ngokusemthethweni amabhasi kaZupco. Amabhasi la akhangelelwe ukuqhuba isikhathi eside esebenza. Ngiyacela amadrayiva, amabhasi kumele agcinwe ehlanzekile, kungabi lokuchapha. Angifuni lokhu, ngicela ukuthi libambe impahla lezi kuhle ziyezwana.
Kwengeze ethi abantu kumele bananzelele impahla abazisebenzisayo bazibambe kuhle. Ethi njalo uhulumende uzakwengeza imali enikezwa izabelo e-devolution.
Yase amadrayiva ukuthi ngicela ukuthi ngibambe impahla lezi kuhle. Siyabanga. My government remains committed to the full implementation of devolution.
Uhulumende uzimisele ukuphatheka kakhulu nge-devolution. Umphathintambo wezemali uMthuli Ncube uyengeza akwabela okutsho ukuthi kuzabe kule mali eziphiwa ngezigaba ukuze kwengeze izindlela zokunceda.
Induna yebubi uMnumzana Mtshana Khumalo uthi bayabonga ngohlelo ngoba abantu besebengesenelisi ukuthi bavakatshe ngokuqonga kwentengo zokugada amabhasi.
Siyabonga mama uhlelo lolu ngoba kuthiwe ngaphandle kokuthi amabhasi lanceda abantu bayemadorobheni azanceda njalo labantu bethu emakhaya. Kade siyananzelela ukuthi i-transport vele sibadulela abantu abasenelisi ukuhamba. Njengoba bethela amabhasi ashiphashiphile sithemba abantu bakithi bazakwenelisa ukuwasebenza.
Unkosikazi Geli Ndlovu olilunga lezanu PF eBulawayo province laye uncome inyathelo likahulumende leli.
Siyabonga uhlelo likahulumende aliyenzileyo. Ose sikhala ngakho izinto ezizola sathengeke ziyadura kakhulu. Amabhasi aye emakhaya sisakwanisa ukuya lapho esathola khona indawo. Akula transport iyadura $100 ukwefika enyama endlovu. So siyacela kakhulu ukuthi ngathi bangasifakela amanye amabhasi ayangifona ngayo. Siyabonga kakhulu kakhulu azakhoko wepresident wethu Mnangagwa.
Abantu bamukele ngenjabulo uhlelo lwamabhasi alendleko yokugada ephansi alethwe nguhulumende. Abantu baze ngobuningi embuthaneni lo besithi kuzanceda kakhulu ekwehliseni indleko yokuya emsebenzini nsuku zonke. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.